ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lo muntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa, ulamabhanxa uyathamanda. Kanti ngike ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithi ngu-spokesperson wakhethwa ngaphi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba, uyatatarika utshaywe yisiyezi, utshaywe yisavunguzane, kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uye zihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. I-Burial Society ile constitution ilamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock, ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho okuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo okumbe usukhuluma iqiniso, uyimemba nxa ukhuluma amanga, nxa uthembisa abantu ize, then you become the darling ye-leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisiyo ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu yinto yabantu, into yabantu izagazelwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele, kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane, ngaba belokhu bekhontinua beqhubeka bekhuluma beyengana, bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sibujayele, akusitshintshi lutho. Ungeke ulivale iqiniso, liyaphuma kuphela.